Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla eliphikisayo leSCCC olokuthi iZEC kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo lwabavoti ivoters roll olusebulenjini.
Siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi iZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili.
Ibandla le-CCC lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwa ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-road show akusicala, njalo abemandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana.
Nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokho abavumeli lokho.
Abahlali bempophoma lemzilikazi bathi sebekhathele ngokuthenjiswa amanga ngabezombusazwe, ngalokho abasoze bayevota.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni, ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba ngendaba eziphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele nkulu
asambeni madoda siyovota.
Inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla le-CCC elokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo olulamabizo abantu abazavota kukhetho oluzakwenziwa ngeviki ezayo ivoters roll. Umahluli womthethwandaba munye unqume ngeviki edluleyo ukuthi lolu ayisilo daba oluphuthumayo olungahluzwa ngesiphangiphangi. Kodwa igqetha le-CCC umnumzana Doug Coltart utshele iNewsday ukuthi udaba lolu soluzahlafunwa lamhlanje. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirohodza.
Into ehluphayo ungakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma-opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll, hathi ama-hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi iZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy yona le ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe iZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khonapha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama-soft copies kuhlupha ukuthi singasifake ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi-ningi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama-ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungela bucili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonokho, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenzisa ukuqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
lilubona njani udaba lwe ballot paper ya labo abancintisa kukhetho luka mongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona kodwa nga kulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama candidates umnankagwa obesiba phansi likubona njani ukuhlela kwezek ngalindlela
kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi izek izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye ngoba phela kumele kube liphetshani nje elilodwa hatshi ukuthi kube angani libhuku kodwa
siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi izek yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili njalo ngakhayela iphepha lelo abezek bavela bayala bencediswa yibo nabezanivoti
khonokho ufaka ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezulu lapha nephepheni uhle utshengisa ukuthi izek imanga yodwa izek ilabo abantu esingathi abaholi bezanupiyefu abayibusayo izek kayisiyonhlanganiso ezimele yodwa njalo ukwethemba izek kuza kuba yinto ehlupha uZulu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo. Kolunye udaba abanye abavota ngeposo bathi bavote izolo. Amapholisa lamasotsha yibo ababikwa bevotile kodwa ibandla lesisi lithi bekungela abebandla labo abahlola lolukhetho. Bakhona njalo abathumele amaphepha abo okuvota atshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wafakwa phezulu esandleni sokudla kugwalo lolu oselufakwe ku-internet. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwe ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-roadshow akusicala njalo abebandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana. Amapholisa athi abangu-40 laba babotshwe ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimotweni oyirali kulokuthi baye eTshuru province okuyikho abathole imvumo yokuqoqa khona umbuthano wabo. Ababotshiweyo laba basentolongweni yeGlenview leBudiriro. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho avimbe imigwaqo ngapho ehlabela. Uthi ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuthi balandele umthetho bengaphonguzenzela santando. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuthi amapholisa awabaphathi ngendlela efanayo njengamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu elezano PF.
Okufanele kwazakale ke uZulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes esilenhlelo eTshuru e-applyelwe yavunyelwa ngamapholisa kodwa ke kule carali kumaye ama-constituency ngenxa yokubana ke lapho esikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba icarali ke ikuhamba nje ikhuluma labantu kasonto ke engadingeka ukubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyizwa kwabantu lokudisrupta kufanele abantu bevunyelwe ukuhambe nangokuthula ngenxa yokuthi ubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke abayi-interested on the democracy of our country kubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa awufanelanga ephiwe ama-instruction ngaba amapolisa or politicians over ukubana kuvunyelwe abanye kuyalishwa abanye. IZANU iyabhodle ke sibabone koBulawayo bebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwanga abantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke the campaign of the Makara, I was kindly one of my police. Finally, who apply umthetho universally, equally, and in a fair manner. A woman won't get with Abandu Abakanka Tanyabo.
Kodwa irali yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga eCCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe imvumo yokuthi libe le road show kumbe icar rally yona beliyitholile yini emapolice
ngakakhulu yekhlangane yethuqubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe supply le mapolice njalo siyabe sibheze sobala ubana zizahamba njani zizaqala sikhathi bani and as part and parcel of our mobilization efforts abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimota behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke and as part and parcel of our program nxa ukuthi amapolisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumeli lokhu abavumeli lokhu so thina silandela ke umthetho senza lokhu ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni le-Studio 7 lanxa sokusele iviki nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele esigabeni semzilika zimpophoma kobulawayo ekhuluma labahlali balumango lenkokheli ezancintisa kulolu khetho.
Iningi lentsha kulendawo lithi alivoti kukhetho lukamhlabathi lithi lincwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli u-Akhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathemba lokhetho lwalo nyaka.
Sincedinga lutho la abalobe besithembisa amanga bethi bazasincedisa ayi akuyo.
Omunye njalo othi asoze ahluphe ngovota ngumelisi moyo oleminyaka engamashumi amabili
angarejisteli kuvota.
Obuyisile Ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti.
Nge-20 years kuma elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga. So sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina sebe sikhangelele njengamayouth sebe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo yabo kusuke le zinto esizitholayo njalo ezosincedisa ngoba wathi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni.
Uthobekile Juma uhlala ePopoma uthi abahlali balindawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo.
Asila magesi amanzi imigoqo yethu ifile lokungcono nje kwese sibhedlela noma clinic okunye sase singenazi imali thola sokuthana yagula siyafunakala ama $10 asilawo thola ukuthi ngiyagula funakala imali angilayo angisebenzi ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa nje sifisa sokuthi cela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu.
Unkosikazi Simelwe Inkosi Moyo yena uphambana nabanye ethi uyavota ngevili ezayo
kodwa sinezikhalazo njengabo mama abatsha asila mgwaqo imgwaqisile akula msebenza silala lapho esisebenza khona abaningi sebengangayekeliswa izithembiso ezingaphuthiwa asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo so thina sikwazi ukuthi siphulisa nini sinjalo sizaqula nini.
Abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguyeyedwa wesifazana uncintisa kulesi sigaba.
Mina ngingumuntu wesifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufanele lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama. Isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment.
Umnumzana Patton Tapmaney yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba.
Mina ngiyinzalo yasempophoma le mzilikazi ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama-bathroom ama-toilets singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo ama club laphe kathi sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imisebenzi kakula ama factory avalile kavoteli party votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezano PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
ngizasebenza gadalala nabantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele
uncintisa emele ibandla lesenzeni khona esivotheni TBC umnumzana Desmond Makhaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha akuselanto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers issue devolution. Leyo ndaba is a very critical and important issue within the region.
Abamabandla ezombusazo aphikisayo nabenhlangano ezizimeleyo baqala ngokuqonga kwezihlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo. Ngiyimele Studio 7, ikamela ngu-Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Osiyabonga esivachista okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka kancane emkhankasweni wokhetho alubhekise kwele Angola emhlanganweni womanyano weSADC. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani elungisisa umgwaqo osuka eFolos usiya koBulawayo duzane leWange usuvuliwe ngemva kokulungiswa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngilele enkundleni ithi lithola livuka njani basakazi hayi basakazi kanti izano ilungisa ngokuthembisa abantu yiyo phela into eyilungisa ngayo ukuthembisa abantu kodwa ngokwenza dolo lo kunini abantu bathenjiswa kusukisela ngabo 1980 lokho abantu bethenjiswa lamanje basathenjiswa kambe ngempela ngempela lithini ngabantwa bethu abangafuniyo lithini abantwa bethu abayekela izikolo lithikusa salabo lina kambe ngempela abantu baseZimbabwe lifisa ukuthi abantwana bazafunda kuphela kube ngabantwana bezano izikhule eziphezulu kuphela na abantwa babo futhi yibo abazasala behlupha abantwa bethu asikunazeleleni khona lokho ngoba bethu abantwana babo ababo bayafunda bayahamba beyofunda phecheya le besuka lapho yibo futhi abazabuya bezosihlukuluza abantwana bethu kambe kusukusela ngo-1980 sasitshona sigidiswa khona ngale kuthiwa kwenza iphungwe sitshona sihlatsheli sasigidiswa lamanje abantu lokhu kusakhulunywa izilogane lezo kuthiwa pasi lobani ngalesi sikhathi uyasibona impela ukuthi lizwa liye phambili la lizwe liye muva mpela aliyi phambili kube sokusiba labantu abazitshaya isifuwo abanjengabo Chris Mutswanga labana othi ozitshaya isifuwo ngokuthi yena wayesempini uzitshaya isifuba ngani abantu behlupheka kangaka uzitshaya isifuba ngani ngokuthi khona wafundela ukuba kumbe indaba zamabhizinisi hayi futhi lokhana kuyadanisa shem lokhu kodwa abantu bakithi hayi asivoteleni ngukuko
Studio 7 siyabuyela emsakazweni siyakhuluma umsebenzi kuyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna ziphethisela abantu emakhaya ukuthi bevotele izanu PF nkani lokho kukhombisa obala ukuthi izinduna zitshelwe ukuthi zirigele izanu phela irigging yona leyo ngoba ma uzathusela umuntu ukuthi engavoteli i-opposition lizamxotha esigabeni kumbe lizomshisela umuzi irigging yona leyo ngoba likwazi izinduna zikwazi kanjani ukuthi izanu PF yezawe okay ngoba ma siya kwi-election akwazi lapho kwena khona indulo xaxaxa so asikubeke sithi makungaweni TBC bonani betribu sibalelungelo nalo ukuxotha lezo zinduna lapho ezikhona ngumuntu wezanu bemxotha khona lapho lapha khona ngoba awunye ukukhulume uPaul ngento engakwenzeki kuyiwa ku-election ayikafi election so asiphile nje abantu onwandawo sizabona ngemphumela yokhetho ukuthi abavote intando yeningi ngobani bawinile kodwa izinduna lanto ezanu sebekhombisa ukuthi election le sebeyirigi ngoba vele masebe sithi bona bazaxotha abantu esigabeni bawazi ukuthi bona vele after election babe yiwawinile aso kuwina lokuyuri gabantu bezimbabwe amazimbabwe kumele azikhulule ngendlela abakhululwa ngayo kuSmith uSmith welokhulu njengolwezano nodo ngibona olwezano sokuba west ngoba lo muntu kasavumela ukwenza intando yeninga kusakhethwa umthandazi uSmith wabayekela bahamba ke election bavote uSmith wabayekela balwa la bazwathathilizwe ayizana isafuna isiwestern oyes nikangazi ukuthi kuthiwa kuchazwa ku 20 ezimbabwe amazimbabwe nakubone lokhu siyabonga
mani lapha ngokuthi ukucela ukuthi abantu kungani sokuthi bavote lapho njalo sesivotele ilogo yezizathu sonke sithwale iyo kwaphana imfundo bote siyebaningi ukuthi yonke indawo lakhwala khansela khona okungalani kwini ngabantu kuphela kwini ngabantu kuphela esibone ukuthi kathi izama ngeke isarenti umbuso ukuthi ngeke nje ukuthi babe lingazisabalelisila ngimfuhle yamila indawo eziningi mpila sibone ukuthi kathi izama ngeke sibusarenti umbuso ivotele zizapho sonke sithwale kulokhu ezaphwale mpela vote ibe labantu kulezo ndawo lam eziyindawo engathi kalamakhansela khona ibe labantu abayidlula khonapho kungabalayo konke izane ngayala ngombuso ngiyabonga studio 7 mpela lingifuthele
daba zestudio 7 sanibanathi hlale phezu kwedaba siyabazwa abantu bantezani p f ngepropaganda abahlala siyaludinga ukhinse sithenziswe sazo hlobo sithenziswa from 1980 athenziswa kuze kuze sisebeli kulinge sibona lokulizwe ubukhazikhazi bamabhota akusenzeli ubukhazikhazi bama-airport akusenzeli lutho ubukhazikhazi bephalamende akusenzeli lutho benefit akona so sizwe ma bekhuluma nge-development basitshela ngama-airport basitshele ngamabhota basitshele ngamaphalamende akuthina kusincede kho lokho lokho kubhenefitha bona ngoba bafuna ukuthi bebehlele endaweni ezikho ezinemoya ezinama-aircon ezina-airport but thina abantu esihlala emasiza ngakhona nto kusibhenefithi ngalutho into esiyifunayo kuze lifunction kahle lisebenze kube nemithi ezibhedlela kube nemali emabhenki kube nesahola kahle abantu babo befunde kahle ezikolo zenezo zinto esiyifunayo ubukhazikhazi bamabhota ubukhazikhazi bamaphalamende avele akusenzeli lutho akusinto ephela isiko ehlafuleni lokhu kuye bazenze nabona bazabaphabaabaebabaphezefozibavele ama-airport afford so
sanibonani sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula le audio ma engafundwa bayizwe bonke abantu nabezanupie lasephalamente ayingi mina ngizivuza ukuthi kathi ojob uzikhali icala labo eliyenza ukuthi bahlale phakathi ejele kuze kufike lesi sikhathi kodwa kunabantu bezanupie esibabonayo bephomba ukukhutshwa kuthiwe kala cala kanti amakhothi ezimbabwe kungeneni kunalo wayetsha umuntu lo kuthiwa umtori lo umtori lo wayegqoke i-t-shirt eyi-green lo echa umuntu kodwa uphandle kabotshwanga kunalo warepa umntwana ona-12 years uphandle kathi imithetho yasezimbabwe injani
sivuka njani msakazi sivuka njani sekuselivikeni lodwa ukuthi abantu bezimbabwe baqeda udubo olukhona dubo olukhona elizweni izanu izanu ngehlule kuriga lo nyaka next year kusiya kubo-february kusiya ku-april kusiya phambili baningi abantu abazaphenduka babuye elizweni bazozama impilo besekhaya la kodwa izanu ingariga phumelele nge-rigin baningi kakhulu abantu abazaphuma kuleli lizwe siyahluka next year april south africa lebuswana kumele bazilungisele ukwemukela futhi abantu abaningi kakhulu abazaphumela izweni ngenxa yokuthi udubo luzoba lukhulu kakhulu ngenxa yokuthi uhlupho luyaqhubeka lukhona ngoba uhlupho olukhona izanu p f izanu p f ma ingaphuma into ziyoba ngcono so abantu ababuye ngobuningi bazozilungiselela ukuthi bavote noma ungavotanga noma ungarejistanga kuthaza ugogo wakho lokhulu wakho ngapha ekhaya batshele ukuthi lo nyaka sifuna itshintsho elizweni sikhathele ngalaba abantu laba since 1980 basembusweni but ilizwe selifike ngamandla manje akusela nje engcono manje so cela ukuthi abantu next week bazame ukuthi basibavotele utshintsho ngiyabonga okukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa ephumule emadokisi
sanibonani bantu abadala besicela kakhulu bakithi ukuthi lo mlayezo wamuzwe bonke abazali bethu enisizalani sekhaya ngisho laba basapota izanu lisapota kanjani izanu kulali ilizwe izikola zikhanye konke matabo egwanda amabhodozi everywhere akunamanzi akunamithi ezibhedlela alizweni iy'ngane zenu ezifele emazwe kuyanicela bakithi nivote ngotshintsho ndibese nibheke bakithi siyanicela ngoba kuze ukuvota bakithi nivote ngobuningi bazo siyahlupheka emazweni akukhanyi siyalicela bakithi izanu iphume sesidubeke kakhulu nasemazweni siyadubeka abazali bethu bayadubeka ngiyanicela
nonsalubonani basakazi banani amadlawazengingathi akhampenela umnani kwakho bamsamenze ukuthi isadmini xa ngempela ngempela kezo imisebenzi kakho iyazikhampena yiphi imisebenzi ko esitshela ngebhoti lani le bhoti ibhoti ingaidlulisa lokhu akuyisayo noma ngaze bebe bedlula ngaphansi kwesihlahla okusalayo kwazo into esidingayo emgqoke bantu ma imali ngabe ulungisisa besitshela ukuthi ulungisise imali alungisise ezibhedle alungisise imigwabo yilezo zinto ezikhanyana abantwana baseZimbabwe bonke ezenza sonke sithole ukuphila okungcono. Angelokusitshela ngebhotshele ngani izinto vele singelandlazo. Omnye wakwasitshela u-Andrew Spanda wasitshela ngama-helicopter, uthengwa kwama-helicopter. Singena lapho ukuza sizange siziqhubela nje izinto esizidingayo antizo lezo. Ungathi khonapho uyamtengela lokuthi nje ngabe kuthiwa batshawa nhlobo bethu hhayi sesifunda lizani semalini silungu 1-2-3 silungu 6-8 kwabonela ukuthi asenzanga kuhle this term ningasinika sizenza ngcono abe kungcono. Ayikhona ukuthi besitshele ngokuthi kunemisebenzi abayenzayo kulani lutho abantu benzayo lapho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umlilo oqhamuka esihlengeni semelika eseHawaii usubulele abantu abedlula ikhulu, lanxa abahlenga abantu abawelwe ingozi belokhu bephendla emlotheni okukhangelelwe ukuthi kungaba labanye njalo abafileyo. Iziphathamandla zithi inani lababhubhileyo likhangelelwe ukukhwela kakhulu ngoba umlilo lo utshise indawo enkulu kakhulu njalo abantu abaningi abakazakali ukuthi bangaphi. Umlilo lo uqhamuke esigabeni seMawui ngomgqibelo. Iziphathamandla zithi akulamlilo ongaka osuke walumatha kuminyaka elikhulu esedlule. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tamura Igwekwerere, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba olwenzakale eHawaii mnumzana Gandhi ludaba oludanisayo kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi khona kulabantu abambalwa abafileyo besifa betshiswa ngumlilo. Njalo into enkulu eyenzakeleyo yikuthi kutshe indawo enkulu kakhulu, kwatsha lezakhiwo eziningi, kwatsha le ndawo zamasiko omdabu weHawaii ebesezikhona okweminyaka leminyaka ezinkulungwane omdabu weHawaii. Le into edanisayo kakhulu ngoba eziningi izinto ezinye eziyabe zizonakele lapha azingeke zisaphinda zabiselwa ukuthi zibe khona. Nxa sikhangele ukuthi khona abantu bomhlaba emhlabeni wonke bazokwenzani ngale ndaba, uhulumende iHawaii ingenye yamalokhuzini, ingxenye ye-United States of America. Lokho kusho ukuthi khona nxa kule nto eyenzakeleyo eHawaii, uhulumende we-United States uyangena kukhona lapha azangenela khona ancedise njengoba kuyisehlakalo esenzakaleyo elizweni. Enye into njalo okumele sikhumbule ukuthi khona eHawaii abantu abalezimali zabo balezindlu balomhlabathi khona le abawuthengayo. Yikho-ke ingxenye enkulu yeHawaii ilabanikazi abalezimali zabo abangahlali khona eHawaii. Yikho-ke nxa singakhangela nje laba abantu ngabantu abalezimali zabo, kusho ukuthi sikhangelele ukuthi bazoshesha bancedise ekubunjweni lokulungisweni kwelizwe nalapho okulempahla yabo engabe ibhubhile ngomlilo lo owenzakele.
Ungathini wena nxa ubona ingozi enje ukuthi nxa ingayenzeka endaweni ezingasekhaya, ubona ungani kungatholakala yini usizo abantu bancedakale na nxa ukhangele?
Hayi mnumzana Kande, okwekhaya hayi ngomumo khona kathesi elizweni hayi alukho uncedo esingakhangelela ukuthi khona lungaba khona luvela kuhulumende. Ngoba kathesi ingozi ziyenzakala nje, ingozi ezingazinkulu njengale esikhangelani layo eHawaii, kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumende akalawo amalungiselelo ekuthi ancedise ngesikhathi kusenzakala, njalo ancedise labo ababe bevelelwe yile ngozi, njalo abe lendlela yokunceda lokusiza abantu ngemva sekwenzakele lokho. Hayi ekhaya ngomumo okhona kathesi, hayi iqiniso sibili ukuthi khona nxa kungenzakala into enkulu njengaleyo, hayi kuyabe sokuyihayi ochileyo ofileyo olahlekelweyo yikho lokho. Hayi akulanto esingayikhangelela kuhulumente ukuthi engangenela akuncede ancede iloba ngubani. Hayi akukho lokho.
Hello, ngumnumzana Tamura Igwekwerere, isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke silazo ezinye indaba ntambama lamhlanje ngo 7:30.